sibhekane lendlala enkulu engayifanisa lendlala esike sayibona ngabo 1992.
Ibhethi sile enkulu kakhulu.
Okungenziwa ngombono wami njalo uhulumeni eseyuthile ukuthi sokumele kuthengwe umungu from amazwe esilobudlelwane lawo, amanye amazwe anjengabo South Africa, kodwa singapheleli khonapho ekuthini okumele sithenge ukudla ngoba sibhekane lendlala, but sokumele lathi sizilungiselele kuhle. Sibone ukuthi into le ekuthiwa yi-climate change, i-climate catastrophe, yinto esizahlala silayo. So osokufunakala siya phambili ukuthi si-invest entweni ezinjengamademu, into ezinjenge-irrigation infrastructure, ukwenzela ukuthi labo abalimi abakhulu bekwanise ukuthi ma kube le ndlala bekwanise still ukusupplya to i-GNP rather than importing, ngoba ukuyimporta lokhu siluza imali eningi kakhulu. Imali le singayisebenzisa ukuyimporta singayisebenzisa ukwakha, ukuqinisa amanto ezinjengamadamu labo irrigation infrastructure, singangaphambili kakhulu. Lolu luhlelo olosekumele lugijinyiswe kakhulu nguhulumende, ngoba nasi ngasenza kanjalo sizalokhu esikhala after 1 year esithi hayi sekube le ndlala njalo, ngoba sokumele sivume ukuthi sile climate change and into esizohlala silayo. So sokumele sithathe amanyathelo azosivikela kulokho.
Abantu abafuyileyo manyathelo bana bangawathatha, ngoba abaningi bakhala ngokuthi akusela madlelo kanti lamanzi lawo ayasilela endaweni eziningi.
So kufunakala indlela eziningi ukuthi abalimi bethu bengabi lamalosi. Okunye kokuqala abangakwenza ikube bethengisa ezinye izifuyo besale lezilutshwana, ngabethenga kumbe bangathengisa bese besiyathenga okunye ukudla kwenkomo ngenye indlela leyo, kumbe bengathengisa inkomo lezi imali ibe ngama-savings masekungani isimo sesi-right then sebeza kuyathenga. Lolu luhlupho sibili olukhona esibhekane lalo, and lezo yizindlela ezi-practical embona ngazani zingasiza abaningi bethu. Ulokho esijale ukubona ukuthi abantu bayagcina inkomo besithi hayi ngeza ke ngithengise, khona kusobala ukuthi kunendlala, yikho okugcina kubangela amalosi. Mina ngicebisa abalimi ukuthi ningayothengisa, bengathengisa bethenga ukudla bezifuthi laba abaleziningi. Abanye abayezijwale bengayothengisa ezinye imali yakhona beyiseve, abazothenga ezinye inkomo nawumosu usukahle kumbe esingathi usu-improvile.